Ukukhethwa kukameya uMathongo olabokhokho abadabuka eZimbabwe sekudale ukungunguna kwabathile kwele South Africa besithi kungani bandla le-ANC livume ukuthi idolobho leJohannesburg likhokhelwe ngumuntu wokuza. Kodwa akokhuluma emele iCouncil leJohannesburg unkosikazi Nonceba Molwele uthi uMathongo ngwaseMzansi.
The executive mayor has been born and bred in the country.
Umeya uMathongo kakusimuntu wokuza kodwa yisizalwane salapha esigcweleni.
So he's been in the youth structures. So he is not a migrant. He is born of a migrant.
Le yinto egcizelelwa nguye uMathongo onguye okuveza ngesikhathi egcotshwa ukuthi okhokho bakhe badabuka eZimbabwe.
uMathongo omdala wangcwatshwa lapha eMzansi.
uMathongo uleminyaka engamachumi amane lesithupha 46 kanti ubeseleminyaka elichumi lasishiyagalombili 18 elilunga lekomiti ekhokhela inhlelo ze-ANC eJohannesburg. Engakakhethwa kuba ngumeya nguye ubephethe ugatsha lwezemali ekhansilini yeJohannesburg. uMathongo uthi lobanje usendo lwakhe ludabuka eZimbabwe ukungena kwakhe esikhundleni akutsho ukuthi sekuzavunyelwa abakwamanye amazwe bangene elizweni ngokungekho emthethweni bahlale santando edolobheni leJohannesburg. Umgcinisihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ukukhethwa kukameya Mathongo uthemba kuzovula ithuba lokukhulumisana ngenhlupho ezibhekane labakwamanye amazwe eJohannesburg.
Sicabanga ukuthi ukukhethwa kukameya omutsha wedolobho leJohannesburg kuzasincedisa ukuthi silungise udaba lwabantu bokuza abalapha eSouth Africa, eJohannesburg ikakhulu. Kuzakwenza ukuthi sibuyele sibuzisise ukuthi i-desk leli lisebenza njani lama-migrants eJohannesburg.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yenhlokomo yesizwe Trust uMnumzana Kanisha Sinkala uthi bakhangelele ukuthi uMeya Mathongo abe ngcono kakhulu kulalowo owake waba khona wayebandlulula abakwamanye amazwe uMnumzana Herman Mashaba.
Kusinikeza i-expectation yokuthi sicabange ukuthi kumele ukuthi laye akubone kufanele ukuthi ancedise, hhayi ukubuyisela abantu emazweni abo but uku-regularize abantu. Silabantwana abaningi asebe stateless here in South Africa that need to be actually assisted, especially in Johannesburg. So we expect him as the mayor to understand.
uMnumzana Mathongo uthi ubukhokheli bakhe buzasebenza gadalala ukwenza iJohannesburg ibe lidolobho elincomekayo umhlaba wonke. Kanti ke izisebenzi ezingamavila leziqhuba inkohlakalo ziza kuyahlala ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.